Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zethu lamhlanje
isikolo ekasibona ukuthi sizavula namhlanje for the second phase ababalisi bekhona ababalisi abalayo imali yokuthi bagade besiya emsebenzini.
Abafundi abenza izifundo sika grade 6 uform 3 lo form 5 basungule izifundo zabo namuhla kuhlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo lanxanje ababalisi beloge bephakathi kokukhalala umsebenzi.
Ukukhuluma kuphela kwenelanga kumele sibone ngezenzo uma uhulumende esithi sekuningi okwenziweyo ukuze kutshengise ukuthi indeed they are reformed.
Amalunga ebandla eliphikisayo LMDC Alliance atshengisele ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni namuhla kunanzwa ilanga leSADC Anti-Sanctions Day. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kulezi nsuku ngenani labantu ababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 kanye lababulawayo lomkhuhlane. Kubotshwe owake waba yisiphathamandla sezifa unkosazana Henrietta Rushwaya ngemva kokubanjwa eHarare Airport ezama ukuphuma legolide ngaphandle komthetho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kulezi nsuku ngenani labantu ababanjwa iCOVID-19 kanye lababulawayo lomkhuhlane bona asebengamakhulu edlula amabili 237 elizweni. Oyedwa obulawayo lomkhuhlane izolo ngowakoBulawayo kuthi ngolwesithathu ngeviki edluleyo kufe abantu abathathu njalo kuleli dolobho. Abantu asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili 8,276 kuthi asebepholile bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,797. Abalokhu begula bangamakhulu amabili lamatshumi amane lambili 242. IBulawayo yiyo ekhokhelayo ngabagulayo laba abangu 113 ilandelwa iHarare elabangamatshumi amane. Ezwekazi leAfrika bangu 1,716,864 asebehlaselwe iCOVID-19 njalo asebefile bangu 41,262. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamatshumi edlula amane 43,170,776 ababanjwe kuthi asebefile bedlula isigidi 1,155,434 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Abafundi abazabhala imihloliso yabo ngomnyaka ozayo ababalisa uGrade 6 oForm 3 labo Form 5 basungule izifundo zabo namuhla kuhlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo lanxanje kungela ababalisi ezikolo ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abavalisi lokhe bakhalala umsebenzi kusukela izikolo zivulwa kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 28 Mpandula. Sizizwe savulwa kuhlandla lesibili bengakaze babuyele emsebenzini bekhala ngeholo abathi aleneli khona ukugada ibhasi ukuya emsebenzini. Ekuqaliseni kwalinyanga kamfumfu, ababalisi bengezelelwe iholo laya kunkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eZimbabwe, i-12,000 RTGS, eliphansi kulalelo abalifunayo elilingana lamadola eMelika edlula amakhulu amahlanu, i-$520, okuyilo iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ababalisi kabalayo yona eyokugada ukuya emsebenzini.
Isikolo kasibona ukuthi zizavula namhlanje for i-second phase. Ababalisi bekhona, ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade besiya emsebenzini. Okunye njalo indaba i-PPE equipment esibona izikolo zingani azilayo.
Omunye olombono lowo ngumnumzana Nhlonipho Mqondisi Ncube, ilunga lenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Asifuni ukuthi sikhwezelwe imali esiyiholayo, esikufunayo nje ukuthi sibiselwe imali ekade siyihola elingana le-$520, benxa bezasinika amabhondi alingane le mali esasiyihola e-$520.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Raymond Majongwe, unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, othi kabajonganga ukuphikisana lohulumende okungela sizathu kodwa bafuna umqhatshi alungisise izikhalazo zabo.
All we are saying to government and our employers, pay us a living wage and we'll come to work.
Esikutshoyo uhulumende umqhatshi wethu yikuthi siholise iholo elisiphilisayo siyabuyela emsebenzini. Asenze ihlelo lokuphikisana lohulumende njalo asiphiwa mali kumbe ukujujumezelwa ukukhipha uhulumende.
Unkosikazi Hlengiwe Fuyane, umhlali wakoBulawayo, uthi kuyabadanisa okwenzakalayo ezikolo.
Impi yamatisha lohulumende sisithwali senzima thina njengabazali, ngoba khathesi nginomntwana nami izolowehluleka ukuthi ahambe e-boarding school because engabhadalanga ifees yakhe yonke. Sonya thina nithwele nzima ukuthi embhadale ifees yakhe yonke, ngapha futhi amatisha abengekho ezikolo. Obakhangeleyo mbani abantwana, i-security yabo khathesi?
Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ayiphumelelanga ngoba egcine ukudobha ucingo lwakhe ekuseni esithi usemhlanganweni kenelisi ukuphendula imibuzo. Kodwa ekhuluma lephephandaba le-Herald, uchaze ukuba uhulumende uselungiselele okweneleyo ihlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo. Ugcizelele ngokuthi bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba igciwane le-coronavirus alimemetheki lithelelwane phakathi kwabafundi lababalisi, njengalokhu abakwenzayo ngesikhathi abafundi bebhala imihloliso kanhlangula kanye lakuhlandla lakuqala elokuvulwa kwezikolo. Emazwini akhe embikweni oqakathekileyo awethule edale lephalamende owe-State of the Nation Address ngeviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa izikhalazo zababalisi. Eloba enkundleni eye-Twitter unobhala kugatsha lukahulumende lwezokukhitshwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana uthe bayajabula ukuthi abantwana bayabuyela esikolo ngoba abaningi besebehlehlele emuva ngoba begcine isikolo ngombimbitho. Uye wathi uhulumende ubeseqalile ukuvula ezinye inhlangothi zelizwe kodwa ugatsha lwezemfundo yilo obelusalele emuva. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Owake waba ngumkhokheli wenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu elizweni iZifa, njalo osengumkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation, uNkosazana Henrietta Rushwaya ubotshiwe emini namuhla esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni nkudlu legolide elilesisindo se-6 kg ngaphandle komthetho. Amapolisa athi abophe uRushwaya ngesikhathi ezama ukugada indizamchina egcekeni leRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare elubhekise eDubai lapho acatshangelwa ukuthi ubesiyathengisa leli golide lona elibikwa belizamtholisa imali engange $366,000. uRushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa lapho azabhekana khona lecala lokwephula umthetho we-Customs and Excise Act. Amalunga ebandla eliphikisayo leMDC Alliance atshengisele ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni namuhla lapho obekunanzwa khona ilanga elabekwa yisadaki ukuthi amazwe akulumanyano akhuthaze ukusulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF. Kubika umqondisi Dube.
Abalihlekana abebandla leMDC Alliance batshengisele phandle kweofisi yomeli weZimbabwe eleBotswana besithi ubhidlika komnotho eZimbabwe akubanga izijeziso zomnotho kodwa inkohlakalo kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu. Lokhu kwenzakale ngesikhathi kulabahlonitshwa abakhuqala abameli bamazwe afana leAngola, China, Mozambique, Russia, Saharawi Republic leSouth Africa abakade besemkhosini wosuku lweSADC Anti-Sanctions Day. Unobhala jikelele ogatsha lweMDC Alliance kweleBotswana uMnumzana Taurai Mavoko uthi kabavumelane lombono wokuthi izijeziso zomnotho yizo esesibhidlize inhlala kahle kaZulu eZimbabwe.
So us as the concerned citizens of Zimbabwe,
thina njengama-concerned citizens sithi uhulumende weZimbabwe uzenza yena ohlukumezwayo kukanti nguye ohlukumezayo. Kumele baguqule indlela abenza ngayo ukuze kwesule izijeziso.
Kodwa umeli weZimbabwe leBotswana uMnumzana Henry Mukonweshuro kawuthanga ndiva utshengisela kwabe-MDC Alliance esithi kumgceke ukuthi iningi livumelana lokuthi izijeziso zomnotho zesulwe njalo uthi uhulumende weZimbabwe usendleleni uzama ukulungisa lapho ungabe kwaphambaniseka khona.
EZimbabwe senenze imizamo ukuthi ilungise okuningi kuningi osekwenzakile okokuthi silethemba lokuthi labo abafake izijeziso zomnotho bazavuma labo ukuthi sendleleni eqondileyo.
Omela iChina kweleBotswana uMnumzana Zhao Yanpo ufananise izijeziso zomnotho lamacala ohlukuluza abantu.
Akhathesi siphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Izijeziso zomnotho seziyenze kwaba nzima ebantwini beZimbabwe. Lokhu kubi okwedlula amacala adalwa kulungelo loluntu.
Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana loMnumzana Mthabi Sidube bathi uqakathekile ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa atshengise ngezenzo ukuthi kule nguquko engenza ukuthi izijeziso zomnotho ziyesulwe.
Ukukhuluma kuphela kwenelanga kumele sibone ngezenzo uma uhulumende esithi sekukuningi okwenziweyo ukuze kutshengise ukuthi indeed there are reforms.
Usuku lweSADC Anti-Sanctions Day luqoqwe ngabe-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana besithi lizaqhubeka lina zazize zesule izijeziso lezi. Lanxa uhulumende weZimbabwe esithi lezi zijeziso ezethulelwa ezinye iziphathamandla zezanu-PF ezikurhulumende lamankampani adlelana lazo aphatheke kunkohlakalo yimelika lamazwe awe-European Union yize esezibulele umnotho welizwe. Umeli wemelika yeZimbabwe uMnumzana Brian Nichols kanye lo meli weBrithani inkosikazi Melanie Robinson bathi udaba lokwephula kwelungelo loluntu lwenkohlakalo yikho sokubulele umnotho weZimbabwe. Izisebenzi ezikuhlangothi athekile ezifana ezempilo zikhalala umsebenzi wokwenza usomabhizinisi bakwamanye amazwe banyampe inhliziyo ukuzotshala imali elizweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 Zabron kweleBotswana.
phezulu service imbono ehlukeneyo phezu kwesimemezelo sikahulumende esokuthi izinduna zemathebelelendi yizo esezizakhokhela uhlelo lokugebha lokungcwaba kutsha amathambo abantu ababulawa ngobhuqazwe wegugurawundi. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele intatheli zindaba ukuthi lokhu yikho okuvunyelwane phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna lezi emhlanganweni abawenzele kobulawayo ngomgqibelo. Wengeze wathi bakubone kufanele ukuthi izinduna zikhokhele lolu hlelo ngoba kuyizo ezazi amasiko lemikhuba yokuphatha umsebenzi onje. Kodwa abanye bayakusola lokhu besithi uhulumende kumele axolise kuzulu weMidlands leMathebelelendi ngokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili libutho le-5th Brigade. Owake waba ngukansila kaward 16 kodakamela enkayi umnumzana Jabulani Manqonda uthi abenza ubudlova lobu kumele babotshwe kuqala.
Induna zakithi zesintwini ekayisizo ezayenza ukuthi kwenziwe igugurawundi. Igugurawundi yenziwa ngabomo ngabantu abanye alokhe bephila kathesi alokhe bekugovernment. So ukuthi bese kungcoliswa induna zakithi zisetshenziswe into eyenziwa ngabomo ekangikubone kuyinto enhle ephilayo leyo. Izinduna zakithi ziyahlonipheka ezilandela amasiko hayi ukuthi bese kubulawa abantu ngabomo bese kuthiwa izinduna kazige bamangcwaba abantu abafileyo kanti bona abababulalayo kababothwa yini njengoba bephila.
Wena ufuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu ma ebulele umuntu uyabothwa kuyazakala lokho kakuqale kuvezwe ukuthi abantu ababulala abantu ngobani enjalo babalahlela nga bese bebothwa bonabo ababulala abantu lababe lezikhundla ezazikhokhela khonokhu kababuzwe bonke ebabhekane lenkinga zokubulala abantu hayi ukuthi bese kuthiwa sekusiyaphandwa abantu kusetshenziswa izinduna kanti ababulalayo bayabukwa yini ukuthi benze into enhle kumbe abafayo kwakungabantu ababe ngalancedo emhlabeni kwakumele base nxa babe ngabantu abaloncedo kakuqale kubothwe bonabo ababulalayo. Ikho okuzasuthisa umuntu ukuthi hayi umuntu wamothize wabulawa ngubani usentshengisile ukuthi wayamgqibela lapha.
Umnumzana Jabulani Manqonda wake waba ngukansila kaward 16 kodakamela enkayi. Kodwa bakhona njalo abalusekelayo lolu hlelo abathi izinduna yizo kanye ezimele ziluphathe lolu hlelo ngoba yizo eziphethe amasiko okungcwatshwa kwabantu ezigabeni. Omunye wabo lilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Inkokheli zomdabu lezi yizo kuphela ezifanele ukuthi zibambe umsebenzi lo zingancediswa nje ngabanye nje laba lalaphana ababethunywe nguhulumende ukuthi bancedise ngalokhu lalokhuyana ukuthi uhulumende la ebe lezikhonzi zakhe ezinye phakathi ezisebenza kunye lezinduna. Inkokheli zomdabu lezi yizo ezazi usiko lwezigaba zibe ngoba abantu bonke nxa belahlwa balahlwa ngosiko lwabo ngokunjalo okungenziwanga kuhle kumele kwenziwe kuhle kulandele usiko lwabantu ezigabeni. Ngakho-ke mbona ngani umsebenzi lo ungaqhutshwa kuhle nxa uqhutshwa njalo sibili izinduna bangazwe kakhulu kabadingakali kule indaba ngenxa yokuthi bengangena bona kusuka bethatha amacele abo lapha abamikhona. Kufuneka lapha inkokheli zomdabu ezingamanga zikhetha uhlangothi kwezombusazwe.
Bakhona abathi uhulumende kumele aqale axolise njalo ahlawule abantu abaphathwa kubi igugurawundi kungakaze kugejwe amathambo abafayo. Ulubona njani lolu daba?
Yeso kumele ukukhulunyiswane labantu. Angeke kwenzwe lokho kungakhulunyiswane. Bona abantu abantu ngokuhamba kwabo siyafika bana lezi gabeni bayabe ikhulunyiswana labantu ilijuba lakhona. But mina ngibona ukukhona okunye ukuxolisa kwedlula khona ukuthi asenzeni kuhle khona oku. Yebo phela abantu balokho befuna ukuthi ngabe kuthi ubukhokheli ngathi even umgabe wakhuluma ngesikhathi sakhe wathela into leyana eyenzakalayo kwakukuphambana okwenziwayo indaba yombhuqazwe leyana. Wakukhuluma lokho umgabe. La ngaye engazange akhuphe igama lokuxolisa sibile phumisela kodwa wakuthi ukuthi kwenziwa ngabantu bephambene ngaleso sikhathi babekwenza khona okwenziwayo esithi ukuthi laye ukuthi ngenze indlela laye wayephambene ngaleso sikhathi senza indaba naleyo ngokunjalo kathesi ubaba umnankagwa uthathela phambili ukuthi eni umsebenzi lo uselilokulengile njalo bazombusazwe sebelokhu bekusebenzisa labo belokhu bekusebenzisa bedinga amavoti ngakho so indaba leyo imele yombhuqazwe ilungiswe njalo uma umnankagwa uyavuma ukuyilungisa ngibona ngani mina ngingathi ngesikhiwa it is a step in the right direction
Umnumzana Pilif Kaule lilunga lezano PF. Ku live talk lamhlanje sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lokunanzwa kosuku lwe-anti-sanctions day. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Isiqubu sokuqonga kwenani labantu abatholakale bele COVID-19 kwele Melika sokukhuphule okwethusayo leli nani kuviki edluleyo ngolwesihlanu kutholakale abantu abazinkulungwane ezingamashumi athobaminembili 80,000 belegciwane leli kwele Melika. Abantu abaphose bafike izigidi ezingamashumi ayisithupha sebevotile kukhetho lokudinga umongameli kwele Melika ngaphambilini kosuku lokhetho lukamhlaka 3 Lwezi. Ukubalwa kwamavoti kuqhubekela phambili kwele Egypt ngemva kokugqitshwa kwehlandla lakuqala lokudinga amalunga edale lephalamende lapho iningi labancintisayo abebandla likamongameli Abdel Fattah al-Sisi bekhangelelwe ukunqoba. Icubu lezizalwane zakwele Libya litshise iflegi yakwele France kanye lemifanekiso kamongameli Emmanuel Macron walelo lizwe ngemva kokuba uMacron efunge ukubana ilizwe lakhe kalisozelamisa ukutshengiswa kwemifanekiso kamprofita Muhammad, umkhokheli wabokholo lwesi-Islam.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ukuvikeleka kwezisebenzi kwezempilakahle elizweni kulokhu kungakafiki kuzinga elidingakalayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso elwe lamalungelo ezisebenzi ezeZCTU bathi kunje baphakathi kohlelo lokunikeza amalunga awo imfundiso yokuba avikeleke kwingozi zasemsebenzini nangamalungelo awo ngenhloso yokwenqabela ingozi lezifo ezimemetheka emsebenzini. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi umumo womnotho esikiwo kunye lama-lockdown nabantu bazithole bekiwo kwengezelela inhlupho ezibhekana lezisebenzi ezimba bapwe emsebenzini etshiyeneyo.
So silabantu abaningi abasebenzayo beyizigulane sokutholakala futhi ukuthi le ngozi eziningi ezezakalayo emsebenzini zibangelwa ukuthi abantu emqondweni uyabe engakwananga ngokuthi ukhumbula okuningi.
Uqhubeke ekhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathelo okuqakathekisa izisebenzi lokuvikeleka kwazo emsebenzini.
Indaba yokunceda izisebenzi ayiqakathekiswa okamanje.
Uma bhalani wenhlanganiso emela isebenzi zemigodini eziyizwe ezivame ukuhlaselwa yisifo esifana le-TB lezihlasela amaphaphu ngenxa yendawo abasebenzela kizo, umnumzana Sylvester Mshayike uthi babhekana le nkinga ikakhulu emigodini emincane kulolu daba.
Kodwa kathesi sokukhanya njengani siphezu kwendaba kusho ukuthi isafety yethu kayikatshintshi kodwa kutshengisa ukuthi we are doing better.
Isiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi zasemapulazini General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe CAPUZ umnumzana Josamu Motemeri uthi inkinga ababhekana nazo kakhulu yikusetshenziswa kwama-chemicals atshiyeneyo okuyimithi ehlasela lokuphazamisa izisebenzi kunye nakumaplazi alima igwayi.
Kulamanye ama-farms ayenza ngokwetobacco kusebenzisa kathesi esingawathi ngama-tunnel okutshisa igwayi langkhona. Kuyabe kutshisa kakhulu esithi i-excessive heat engahambelani ngokuphila kwesebenzi. So the safety of the workers ngale iyabe ingamanga kakuhle.
Uthi kodwa okwakhathesi sokunganeno ngoba ngemva kwesikhathi eside belwisana nalolu hlupho sebeze bathola usekelo lomthetho ukuthi izisebenzi zivikeleke emsebenzini.
Singathi kathesi sazama kakhulu njengomhlangano omelele izisebenzi. Sa-negotiate esingayithi i-code of conduct eyenza ukuthi iforce iziqhashi ukuthi zibone ukuthi izisebenzi zangkhona i-health and safety yangkhona iyabe imanga kakuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele isizwe ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Nation Address evula itale lePhalamende ukuba uhulumende wakhe uyayiqondisisa inkinga ebhekana lezisebenzi kunye lesicelo sabo sokuthi bengezelelwe iholo ethi basebenzelana ndawonye nabaqhatshi lezisebenzi kuhlelo olwe-Tripartite Negotiating Forum ukuze belungisise lezinkinga. Ugatsha lwezempilakahle lutshele lumsakazo ukuba lwasungula uhlelo lokusebenzelana lezinye inhlanganiso ukuvimba umkhuhlane wofuba olwe-Stop TB Partnership lapho abethekelela imigodi lamapulazi lezinye indawo belwisana lalezi zifo njalo befundisa labantu ngazo bethi kukhanya luphumelela okumangalisayo. Ezwekazile Afrika lonke isimo sokulitshumi ekhulwini 10% ezisebenzi yiso kuphela esithola usekelo oluzayo kakuhle kulolu daba kwezempilakahle ikakhulu kumankampani amakhulu. Amazwe asemhlubuleni wezwekazile Afrika awesatak wona abiba ebhekana lodubo olukhulu lobuyanga ukusilela kwemisebenzi lokwanda kwabantu abazisebenza njengendlela yokuziphilisa informal sector ababhekana lobunzima obukhulu bokuswela indlela yokufinyelela uncedo lwe-occupational health and safety services. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni ezifa uXolisani Gwesela uthi ukuqalwa kwemidlalo yesigaba saphezulu esePremier Soccer League eyamiswa ngomkhuhlane weCOVID-19 kuzaphathisa kakhulu kumalungiselelo eqembu elimela isizwe elama Warriors kumncintiswano weAfrican Nations Championships. Kubika uJoseph Njanji.
Uhulumende ensukwini ezedlulileyo uphe inhlanganiso yezifa imvumo yokuba umdlalo wenguqu usungadlalwa kweleZimbabwe njalo uzaqala izigaba ezibalisa esePremier Soccer League, eseZimbabwe Women's Soccer League kanye lamaqembu amela ilizwe. Kule nhlelo zokuba amaqembu adlala kusigaba sePSL adibane ekuqaleni kwenyanga kampalakazi. Njalo isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthi bona njengezifa bazaphathisa ukuba lo mncintiswano udlale.
Siyabonga uhulumende ngokusinika imvumo le yokuthi siqalise ukudlala umdlalo webhora. Wakathe sisalungisa sixoxisana labanye ukuthi singayenza njani ukuthi sibuyele kuhle ekudlaleni umdlalo webhora. Kule mali eziningi ezingabe zifunakala, kodwa izifa izakhipha imali yokuthi sitheste ama-referees lama players ukuze sibuyele emdlalweni wenguqu kuhle, sibone ukuthi umkhuhlane lo siwuvikele okuqinileyo.
Ukwesela uqhubekele phambili wathi ukudlalwa kwemidlalo kusigaba saphezulu kuzaphathisa kakhulu abaqeqeshi beqembu lesizwe elama Warriors.
Lokhu ukubuyela kwethu ukuthi silungiselele umdlalo wenguqu kuzanceda ithimu yethu eyama Warriors lawa aweZimbabwe adlala kweleZimbabwe esithi ngesilungu ngama local players ukuthi alungiselele umdlalo we-2021 Chan tournament.
Umncintiswano we-African Nations Championship kumbe iChan ngamafitshane ozadlala oqaleni komnyaka ozayo uzaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Limidlalo ngeyabadlali abadlala besekhaya kuphela, ukutsho ukuba kuqakathekile ukuba umncintiswano wamaqembu adlala kusigaba se-PSL uphumelele ukuze umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDravko Lugarušić athole ithuba lokukhetha abadlali abafunayo. Umncintiswano we-Chan bekumele udlalwe lonyaka kodwa udluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 odale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe inhlelo zomdlalo wenguqu zimiswe ngenyanga kaMbimbitho, njalo amaqembu esigaba se-PSL akhangelelwe ukuqala kuyona le iviki ukuzilolonga. Kuvamile ukuba amaqembu achithe amaviki ayisithupha elungiselela ukudlala, okutsho ukuba abadlali bazabe sebelungele ukudlala ngenyanga kaMpalakazi, lapho kukhangelelwe ukuba bazavalelwa endaweni evikelekileyo kugciwane le-corona, lapho abazahlala khona ngesikhathi bephatheka kulo mncintiswano oqoqwayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.